Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Mpandula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lwebizo lebandla le MDCT yona ezasebenzisa ibizo elithi MDC Alliance kukhetho luyaqhubekela phambili.
Bona babona ngani ibizo lidlozi ukuthi ungasebenzisa leli bizo suzanotha, hatshi abantu balandela umuntu oqotho, hatshi ibizo.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zibhekane loduko lokusilela kwamabhasi avunyelwa ukuthwala abantu awenkampani yezukho ukuze zifinyelele ama-growth points lapho ezingahlatshwa khona ijekiseni ye-COVID-19 lokunye.
Sehluleke nje khona ukusipenda. Kodwa umbuzo wami uzaqala lokuqhubeka ukuthi yebo edorobheni lingasifaka isitimela. Kodwa lilungisa njani ofuna ukusuke siye ekhaya?
Amatitshala enhlanganiso ye-R2s athukuthele ngemva kokuba isiphathamandla sempilakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima ethe linhlanganiso yasungulwa ngoncedo lwabahuquluzi benotho abafuna ukugenqula uhulumende.
Imbiko kamphathi ntambo uMavima ayisethusi, kodwa ke uhulumende we-Second Republic useqinisa ukukhuluma amanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Udaba lwebizo lebandla le-MDCT yona ethi izasebenzisa ibizo elithi MDC Alliance kukhetho luyaqhubekela phambili. Izolo sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube wasichasisela isizathu sokuthi kungani bezasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Ngesizwe ingxenye yengxoxo esiyenze laye.
Uyisivumelwano esalotshelwanayo ukuthi lo ongumkhokheli we-MDCT njengoba kuyilibandla elikhulu nguye okumele aphathe kumbe abe ngupresident we-MDC Alliance. Yikho okwenza ukuthi ubaba uTswangirai esesitshile uNelson Chamisa njengoba wayesekwanisile ukuthi enze ukuba abe ngupresident we-MDCT wahle wathathwa-ke waba nguye upresident we-MDC Alliance. Kuthe sokuphuma-ke ngokomthetho ukuthi hatshi wayengalandelanga i-constitution ye-MDCT ngakho kwakumele aphume kwenziwe i-extraordinary congress ngoba yiyo yodwa indlela omuntu aba ngupresident we-MDCT nxa sokuthe kwashona kumbe kwafa upresident.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT. Sithole umbiko kamakhalekhukhwini ovele kumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, yena othi uZulu uyazi ami khona ngesikhathi sokhetho okungekhathalekile lebizo lebandla.
Kambe mhlabe Zulu ngubani ongaziyo ukuthi ukhetho luka-2018 kwaba lamabandla angu-24 ancintisayo, abanye yibonaba o-MDCT ababethungamelwa ngalesi sikhathi ngumama uDr. Makhube abazizuzela i-45,000 kuphela. Lathi abe-MDC Alliance sangena uChamisa wasimela sazuza 2,2 million votes. Kambe ngubani ongaziyo ukuthi i-MDCT labangani bayo bahambisa umoya uTswangirai ekhoti besithi waphambanisa i-constitution ngokukhetha ubaba uMdluli lo baba uChamisa ukuba ngama-vice president, baze bacina kuthiwa hatshi uTswangirai waphambanisa umthetho, yikho kwaqala kwangena khona impetho. Kambe ngubani ongaziyo ukuthi ukhuphe le-MDCT benza ikhongresi yabo? Kambe ngubani ongaziyo ukuthi MDC Alliance ethungamelwa ngubaba uChamisa laye yenza ikhongresi ngo-2017 yagcina ikhethe ubaba uChamisa? Konke lokhu yimbali efanisiyazi. Kanti-ke Namhlanje uMonzora sengupresident nangu la esekhethe upresident uvice president wesibili uMdzuru amandla lawo wathatha ngapi bona bahamba bathi babutshwangira yophambanisile okuqakathekile nanku kunye uMonzora lokhuphe baxotshe ama councillors ethu lama MP amaningi besithi namhlanje aliboni ukuthi abantu laba ngamaqili sebephinda bebuya sebesithi ibizo leli ngelabo sikuthi yakini lokho mahlabezulu hambe ngubani ongaziyo ukuthi uLucia Mathibenga waye ku-coalition yokuthiwa Rainbow Coalition eyithungamelwa ngumama uDr. Mujuru eku-Rivalry Alliance namhlanje sebesithi MDC Alliance eyabomonzora silo mama uLucia Mathibenga iPDP aliboni ukuthi bagebha amangcwaba bezama ukuthi bona babe lomkanjo into sokuthiwa namhlanje sokule MDC Alliance behamba begebha amangcwaba be-reconstitute iMDC Alliance isizathu ukuthi sebehugwe izimota ze-Pollard thina ibizo ngiyasilabizo kodwa abantu bayamazi umuntu omela abantu i-brand u-advocate Nelson Chamisa okobizo lokhu sizalitshela sizabuya kini ngesikhathi esifaneleyo bona babona ngani ibizo lidlozi ukuthi ungasebenzisa leli bizo suzanotha
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zemaphandleni zithi zilokhe zibhekane lodubo lokusilela kwamabhasi avunyelwa ukuthwala abantu awenkampani yeZupco ikakhulu asuka emizini yazo esiya ema-growth point lapho okulamabhanga ezempilakahle lemisebenzi amapolisa ahleze esithi ahluthuna izimoto ezingabhalisanga kunkampani yeZupco nxa zithwele abantu ukwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus umnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Institute for Human Rights uthi inyathelo leli alisoze liphathise kakhulu abahlala emaphandleni.
Indaba kaZupco indaba ebuhlungu kakhulu ngoba abantu lokhe beminyana ukuze bagade abantu lokhe bethatha isikhathi eside belayinile bemelele ukuthi bathole ukugada ngalesi sikhathi se-COVID-19. Ibuhlungu kakhulu emakhaya ngoba uhulumende uvalile ukuthi laba lezimoto zabo benelisi ukuthwala abantu. Wathi uZupco ngiyothwalayo kodwa ungahamba emakhaya emaroutes asemakhaya uZupco kapha. Kuyabe kulo Zupco osuka koBulawayo esiye eGwanda osuka koBulawayo esiye eMaphisa njengesibonelo. Kodwa uZupco osuka ekhaya esiya e-district center akakho. Abantu bahamba njani besiyathola impila kahle e-district center ngoba siyakwazi ukuthi ama-services asema-centers emakhaya ayikho i-transport nxa abantu bezimoto zabo bengathi bathwala bayathathelwa izimoto zabo. Siyakwazi ukuthi we are still in a centralized system ngokunjalo ngoba kumele uthole usema centers ukuthola yonke into i-bank ise center impila kahle ise center nxa usiyalungisisa kwezemfundo ukuhamba e center nxa usiyalungisisa kwezithupho kwamabhetho kwani death certificate yonke into burial order uyithatha e-district center kodwa kakula Zupco ngakuhambisa e-district center ngoba uhulumende lokhe chaya phansi ngonyawo ukuthi hhayi akula nto enjalo abantu bezimota abangathwala abantu kuthwala uZupco kuphela.
Sesikhangela amacebo kahulumende awokuqeda lolu hlupho abalisa ukuletha izitimela njalo siyabona lokuthi uMongameli Mnangagwa usungule amanye njalo amabhasi eZupco kuzaluqeda yini lolu hlupho.
Yes, siyabona emadorobheni sebefaka isitimela ukuthi sizame ukuncedisa ukuthwala abantu kodwa
asingakhohlwini ukuthi kanti isitimela sona lesiphila naso antsho sehlulile phela. We have run down enarazethu, sasilama goods train it was ehamba go, sasile zitimela ezihamba kwamanye amadolobho bese zihamba go. Njalo futhi naso ungasikhangela nje so sitimela ongathwala abantu ngo 2021 lesi sehluleke nje khona ukusipenda. Kodwa umbuzo wami uzaqala lokhu kuqhubeka ukuthi yebo edorobheni lingasifaka isitimela kodwa lilungisa njani ofuna ukusuke siye ekhaya osekhaya ke anjani sesisenza i-development umbe i-decision ele bias to abantu bedorobheni ezifa abantu bekhaya kabasobantu. Yebo siwazwile ukuthi kulamabhasi amatsha abuyayo kodwa singakhohlwa phela ukuthi ngomnyaka ka-2019 kulamabhasi angu-76 alontshwayo esabona ebekwa emphakathini esithi wona kwathiwa azasebenza uBulawayo iMart North loMart South engamabhasi amatsha kuthiwa hambe ayevele eBelarus lanamuhla amabhasi lawo kasiwabona emgwaqeni.
Umnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Amatitshala inhlanganiso ye-ATUS athukuthele ngemva kokuba isiphathamandla esibona ngezempilakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima ethe linhlanganiso yasungulwa ngoncedo lwabahuquluzi benotho abafuna ukugenqula uhulumende. UMavima utshele iStudio 7 ngolwesithathu ukuthi amatitshala e-ATUS ayenelisa ukuthenga izimoda, yona inhlanganiso yabo ilamalunga angamakhulu amathathu nje kuphela. Sixoxe lesikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe ukuthi bathini ngala mazwi.
Indiko kamphathi ntambo uMavima ayisethusi, kodwa-ke esifuna ukuthi sikucacise ukuthi uhulumende we-Second Republic useqinisa ukukhuluma amanga. UMavima ukhuluma ngokuthi silamalunga angu-300 singakabhalisi vele amalunga angu-300 sasesiwedlule kudala. Pho kumanje sesilamalunga akhatshana kakhulu. Yabona ukuthi into enjalo evela kudokotela isikhwicamfundo kuyabe kusethusa ukuthi aqamba amangangako okukhuluma nge-300. Okunye amalunga ethu ngababalisi, kuyasethusa ukuthi uhulumende kafuni ukuthi ababalisi babe lezi mota ezaba bazithenga ngeholo la. Yikho nje ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi asengezelele, yikho nxa sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu kuleliyani esasiliholele 520 i-minimum okwenele esenelisa khona ukuthi ababalisi bethenga izimota. Bakubona ukuthi sokuyinto embi ukuthi ababalisi bethenga izimota, okunjalo vele kaba bafuni. Kathesi sebeqamba amanye amanga amakhulu okuthi sinike imali evela ngaphandle, asikwazi labantu bangaphandle i-union ama-members aya-subscribe. I-union iphila ngemali yamalunga ayo.
Sike sezwa njalo esinye isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Thumisang Thabela esithi yena otitshala abangela mali yokuya emsebenzini kuzamele bayiboleke.
Kuyasethusa ukuba umuntu oyiprofessional njengoThabela layo sengenile ekukhulumeni amanga, kodwa-ke kuhle ngoba ukhuluma amanga aveza uhulumende amsebenzelayo. Uhulumende amsebenzelayo uyakuvuma nxa silalela inkulumo kaThabela ukuthi umbalisi kenelise ukuthola imali yokuthi anakekele imuli yakhe, umbalisi kenelise ukuthola imali yokuthi aye emsebenzini. Sebeze bekhulume ngokuthi umbalisi ayeboleka. Okulusizi nje ukuthi bathi umbalisi kayeboleka kumatshonisa. Umbalisi njengeprofessional ngumuntu okumele ukuthi i-bank kube yiyo emnika i-mortgage loan.
Ungasela ukuthi kukhona yini ukutshengisela ukwenziwa inhlanganiso yenu?
Inhlanganiso yethu itshengisela mihla lamalanga besisebenzisa i-social media, Facebook, WhatsApp, Twitter. Sagcina sesikubonile ukuthi asikeni sitshintsheni indlela. Ngomvulo sasiseHarare sabhota ama-terminus wonke aweHarare lawa khuluma labantu ababemile bemelele uZupho, khuluma labantwana bezikolo ababemile belinde uZupho. Ukutshengisela kwethu sakuhlanganisa uhlupho olukhona eZimbabwe, lohlupho kade selwezimoto, kulohlupho lwemali, kulohlupho lwentengo zezinto zonke ezinene. Basibona abantu sabhoda sikhuluma labo sibonisana ngendlela okwenzakalayo ukutshontshelwa okwenzelwa ababalisi imiholo labo.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala e-ATUS ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende usetshengise ukuvuselela imizamo yokusungula uhulumende womanyano lebandla le-MDCT. Iphephandaba leHerald lithi kubotshwe abantu abathathu eKaloma ngemva kokulwisana kwabotsheketsha abahlome ngenkemba abathiye abanye otsheketsha abambalwa belimele kakhulu. Okwamanje sendichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani nonke bantu bakithi, bantu beStudio 7. Ngiyalibingelela nyidawo. Asikhulekeni ukuthi uNkulunkulu asikhulule. Kade sithwele nzima sihlupheka. Siyayibonga imphakathi ngokuhambela izindawo, ngokubavula abantu amehlo ukuze babone yonke ingcindezelo ikhona ebantwini bakithi. Abantu sebekubonile. Bantu bakithi singabanjwa ngokudla njengenkukhu. Laba bantu bavele bazenza abalungileyo uma sekufanele ukuthi bavotele. Ngemva kwalokho sesibe sikhahlelela kathana njengabantu abangaziwayo. Okhulumayo ngunqabutho uMpala esendaweni yaseSouth Africa endaweni.
Salibonani bathungameli beStudio 7. Linjani labalaleli bakaStudio 7? Lapanzama ukuthi ngicela ukuqondisa kulapha ukukhanyana kulento engani ngiyayikhutha ngomthwakazi. Ekuqaleni besazi umthwakazi edinga ukuthi akwehlukaniselwane kube lomngcwele. Abantu beMathebeleland singangeni ekhethweni lwaseZimbabwe. But namhla okwamanje sengibona umqondisi sengumuntu osecontesta ufuna ukukontesta ekhethweni lweZimbabwe. Oyikuthi kusiya sokusiphambanisa lati ade sisingani siyagijima siye kumthwakazi ukuthi ayisilindele ukuthi siqinyelwe umngcele. Kanti manje nxa sesibuya sesikontesta ekhethweni leZimbabwe asithi uNkulunkulu ekwenze umqondisi evotelwe iZimbabwe yonke jikelele ebe ngupresident. Uzabe ngupresident weZimbabwe kumbe abe ngupresident womthwakazi njengoba yena kukhanya lifuna ukungena ekhethweni leZimbabwe. Singenelani ekhethweni leZimbabwe thina nxa sifuna ukwehlukaniselwa ilizwe.
Studio 7, yawu, nkosi yami, mina ngilokhu ngilombuzo, ngifakile umbuzo kangiphendulwanga sibili ngiyawucela ukuthi nxa kubizwa kuthiwa sanction, kuyabe kuthiwa sanction into bani? Sanction kule zidera ebizwa kuthiwa yi-sanction kuthiwa izidera. Kodwa lapha kuStudio 7 labantu bonke sizwa bethi hayi ama-sanctions afakelwa amanye amalunga e-ZANU-PF. Then khonokho kodwa ikho ngifuna ukuthi mina ngicinto ngicela ukuthi kuxazululwe kahle. Njalo kuxazululeke ukuthi kathi manje right nxa kathesi sinje sisithi thina kulama-sanction afakelwa amanye amalunga e-ZANU-PF. Right. Kukhanya ngani ayaseke ngabanye abantu laba abawasekelayo nxa sebewina kuyabe sokuthiwa bancedisiwe ngama-sanctions na? ngoba sifuna free and fair elections. Siwine abawinayo bewine beqondile kungala munye obotshe izandla.
Ngiyalibingelela lonke igama lami ngingohlalani Mlotshwa, ngizalwa eNkayi. Likho ke ngikhuthaza uZulu weZimbabwe ukubana lapho sokufika amalanga amavoti kodwa sibe sesivotela iparty efunwa nguZulu ukuze sithuthukise ilizwe lethu leZimbabwe. Ngoba mina ngikhuluma okwamanje ngilapha kweLebotswana. Okungenza ukuthi ngibe lapha kweLebotswana ludubo lwelizwe lethu ngenxa yokubuswa iparty engelazwelo labantu. Igama lami ngingohlalani Mlotshwa, ngizalwa eNkayi. Ikho ke ngiyakhuthaza uZulu weZimbabwe ukubana sibe sesivotela iparty ezasenza ukubana sibe sesithuthukisa isizwe sakithi seZimbabwe sibe isizwe lathi esisibona sifanele siyisizwe esiqinileyo. Bakithi kasivukeni. Igama lami ngingohlalani isibongo ngesakho Mlotshwa. Ngiyabonga.
Ekelani ngithi amajono amajono amahle basakazi beStudio 7. Ninjani ninjani ke injani impilo ngakhona ngabonga ze-America. Hayi siyalibonga kakhulukazi ngomsebenzi eliwenzayo mara eyi labona ke basakazi bethu indaba ekhona lapha eZimbabwe labona indaba ehluphayo kakhulukazi eyi eyakuqala ne akungeke and akuvalelanga ukuthi uhulumende weZimbabwe eyekele amaphoyisa ebopha abantu abagibela imijoba ngonibane labona ukuthi inhlupho yama-transport eZimbabwe ne yinto esiyinkinga ngonibana ama-transport amaningi amakhombi baningi abantu abathenga amakhombi besithi bedingela izimali emgwaqweni yokubana amabhasi lawo ahamba lezikhathi ma ugijima la uyakhona ukuthi uthathe umjobo osheshayo ukuthi ukhone la ukuyafika ngesikhathi lapho oyakhona. Mara manje mase bezofuna ukuthi ngibona bebe yibo bodwa abapirateayo bebe yibo bodwa abathola imali uhulumende yena ethola imali pake ekhwameni thina ke esithenga leyo mjovu ukuthi la sithole okusiphilisayo labona ukuthi yinto ebuhlungu kakhulukazi leyo and ayijabulisi. Siyayithanda kakhulukazi uhulumende wethu siyamthakazelela kakhulukazi mara ngendlela asiphathe ngayo sinsi esangenileyo lo omusha azimanga kahle izinto bavedi yinto ebuhlungu leyo. Sokuzeza lapha ezikolweni ne uhulumende futhi uyasho ukuthi abantwana kumele befunde bengaxotshwa ezikolo mara njoba nanga amazwi ayaphuma indaba ziyakhulunywa ukuthi abantwana bayaxotshwa ukuthi azibhadalanga i-school fees. Why yena uhulumende engafaki umbe engathumi izithunywa zakhe lezi ezimelela imfundo yabantwana ezikolo bebonisana labo headmaster lamatishala bekhulumisa bebonisana ukuthi ma bebiza umhlangano biza umhlangano ngonibana lebona ukuthi siyingxaki siyizondo phakathi kwabantu abasingathi kwabazali lamatishala siyingxaki and sekungafaka ukuzondana ngonibana into eyenzakalayo abantwana bane 2 years kungayi wezikolo but since now izinto ezikanzakala eZimbabwe akulamlandeleli. So singeke sitsho ukuthi uhulumende ukhuluma into ezicacayo kumbe ukhuluma into ezwakalayo. Hayi le nto iyasixaka bakwethu angeke sikhone ukuthi sithi sikhulume kanjani kumbe ziphile kanjani emhlabeni mara uhulumende ngazama ukuthi elungiseleyo ndlela ne lathi singamthakazelela ngonibana sihlezi phansi kwakhe thina sezandleni zakhe landona.
Ngibingelele basakazi abahle kuStudio 7 botungamile inkomo labo Gibbs Dube nabo Ezra lapho. Siyabonga nonke nje ngobuningi benu sibonga kakhulu umsebenzi omuhle enisiyenzela wona enisinikeza izindawo ezimnandi ezinhle nezibuhlungu konke lokhu kuwumsebenzi wenu ukuthi lisithulele konke okuyenzakalayo. Siyabonga. Ngingachitha isikhathi bantu bakithi ngizothanda ukuthi ngicele ukuthi mhlawumbe uma ngabe kukhona abantu abasondelane no-council wakwaMasendo u-council wakwaMasendo usondelane nenduna uMasendo. Last time sike sabe sikhala ngokuthi unduna uMasendo kayeke into yokutreathena abantu bakithi komthwakazi ngemthwakazi uma bekhankasela imithwakazi athi bahlukane nemithwakazi bazonyamalala. Namhlanje sesidibana nomunye u-council walaphana kwaMasendo. U-council walaphana kwaMasendo usinikeza inkinga utreathena abantu bethu ubathembisa nokubaxosha esigabeni. Lokhu kuyihle ihlazo elikhulu kakhulu ukuthi abantu bakithi asazi ukuthi badliswa yini abantu baseMpumalanga sebetreatela abantu bakibo ukuthi ngcono kuhlale kuyizana omunye umuntu kafanelanga ukuthi akhululeke ngoba thina emathebelele ndasina government siyazenzela into zethu njengamanje amaklinika ayakhiwa nezibhedlela nama home affairs kuyakhiwa everywhere emathebelele izandla zethu amandla ethu asingathi asina government kodwa amabhoda onke la ayenza imali asemathebelele kungani kanti abantu bakithi bevaleke kangaka bengavuleka amehlo bekubona kulwelwa imithwakazi
sarbonani kustudio 7 siyabonga Ntungameli Nkomo ukusizwisa izindaba ezimnandi zikastudio 7 lami ngicela ukuphawula lapho udiya mivule lami engikutsho ukuthi hayi uyabona uNkulunkulu uma engakubusisanga ukuthi ube ngumholi wabantu ungakufusi uyabe ungakuphiwanga like okamunzura lo makhuphi abaphiwanga ngoba kulabantu abakhuluma ngabo sebeze befuna ukutshontsha igama Nelson Chamisa MDC Alliance bethi balenze labo kanti angithi ngo-2018 abantu besiyavota i-MDCT yayikhona waye abantu bengayivotelanga bavotela uNelson Chamisa MDC Alliance sebefuna ukudla ngakho lokho hayi kanti kuphiwanga monzora lo makhuphi lawe khaliphani phugeni therefore sizila into engasoyini aliphiwanga ubuholi babantu tholani lokho elikuholayo nothi abantu umholi abamthanda ababona ngani uphiwe ubuholi nguNkulunkulu nguNelson Chamisa siyacela lingaphambanisi izinto zabantu ezirayithi aliko rayithi lena abantu abalithandi akukho umuntu ofaki uDusty D7 sizavotela MDCT hayi lihleli kubone khona lapho ukuthi hayi kulalapha elisoleka khona ukuthi ubuholi kalilabo elikuphi uNkulunkulu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho othiwa i-executive order oza kwenza izisebenzi zikahulumende zihlatshwe ijekiseni ye-coronavirus. Lo mthetho uza kwenza abangavumanga ukuhlatshwa babanjwe ngamandla ukuhlolwa ukuthi balegcikwane le-coronavirus kumbe hatshi kanye ngeviki. UBiden usayine lumthetho izolo esithi ukhuthaza abantu abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bayenze lokhu.
Many of us are frustrated with the nearly 80 million Americans who are still not vaccinated, even though the vaccine is safe, effective and free. You might be confused about what is true.
Udaba lwe-coronavirus lubikwa lungokunye ukubangele ukwehla kosekelo lukaBiden kuphenyo olusanda kwenziwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Tifa waJapi Bango saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani lolu phenyo.
Okokuqala okuyikho obekungathi kuyisiqokoqela kakhulu kulolu daba indlela ikakhulukazi aphathe ngayo indlela udaba lwabantu baseMexico namanye amazwe angumakhelwane lelizwe lasemelika ukuthi kube kungathi useyenze umthetho wangathi uyawuyekethisa kancane kwangathi usefuna ukuthi avumele kakhulu abantu bangathi sebengena kalula kungasafani nesikhathi kusase lo mnumzana uTrump lapho owayevungama khona esithi yena ofisa lokuthi ayakhe lo mduli sesibuya nje lo olunye udaba indlela aye wabuya waphatha ngayo udaba lwase-Afghanistan ludaba olunye lwamenza ukuthi isibalo sakhe indlela abantu abamthanda ngayo lungathi luyehla ngoba siyazi ukuthi baningi abanye abavumayo ukuthi amasosha asemelika aphume kodwa-ke abanye bakhona abanye njalo abalokhu kade besithi bakhitshwe masinyane noma bakhitshwe isikhathi singakafanele
nxa wena ukhangele umbuzo wakhe umnumzana Joe Biden sifika isikhathi esikhona kathesi siyazi ukubana zinyanga ezilutshwana kodwa ubona njani umbuso wakhe lo
umbuso kamnumzana uJoe Biden babugande mina ngokwami ngibona ngathi usahamba kahle kakhulu siyazi ukuthi bakhona abaningi ikakhulukazi lawa bathi ngama left wing especially laba abakade bengabalandeli baka Donald Trump yibo abangayihlwaya kakhulu imbiza leyo ukuthi ngabe mhlambe iyabila izichitheke kodwa ke esikubona kakhulu ikakhulukazi into eyagcina izala into efana nabo Black Lives Matters kwaba kungenxa yokuthi isibalo sabantu abamnyama ngendlela ababebulawa ngayo bedutshulwa nje mahlayana kwase kungathi amapolisa asephila nje impilo yokuthi kwampunzi idlemini kwakuyinto eyayingalunganga kakhulu ikakhulukazi ngasikhangela izwe elifana leMelika elifana ukuthi libe yilizwe eliba yi-exemplary kwamanye amazwe njengoba sikhangele yona iMelika ukuthi iyi-superpower kodwa ke ngendlela ebekade bephatha ngayo kakhulu izinto ikakhulukazi abantu i-minority noma abantu abamnyama ngithi nxa ngiqondisa kwakuyindlela eyayimbi kakhulu ikakhulukazi ngesikhathi kusabuza umnumzana uDonald Trump kodwa ke uBiden utshengisela ukuthi unakekela abantu bonke iloba umnyama noma umhlophe utshengisela ukuthi yena uhlonipha abantu bonke ngokufanayo okwenza ukuthi abanye abantu beMelika bonaba ikakhulukazi abantu bamhlophe bengathi abayijabuleli lokho ngoba sazi ukuthi bona bayathanda i-superiority yena leyana ukuthi bahlale bona basemqongweni sonke isikhathi kodwa ke mina ngokwami ngibona ngathi umbuso kaJoe Biden okakathesi usahamba kuhle kakhulu ngendlela okwakuqhuba ngayo umnumzana Obama
umnumzana Difa wajabhe ibhango isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo